sonke leso sidlulileyo bekungiharasa 1 minute suwinile 1 minute i-court case the other minute sovuka kuprofile. So angibona ukuthi i-election yiyo engaphandle konke engaqeda yonke into. Mina isizathu siyenza sekhingreki angizange ngiphume ebantwini, angizange ngiphume ku-ground. Into engangibathembise zona zonke bengizi-achieve even though ngingekho eparliament. Nokusiba nzima khonokho nje ukuthi angike ngikwanisa what is really happening eparliament and but in terms of ukuba nabo abantu be-constituency ephumula bengisiba nabo 24/7 kunike futhi isikhathi esihle kakhulu ukuthi nalapha de ngafinyeleli khona ngesikhathi ngiseharari kungenze ngafinyeleli. Okay, ngitholo ngesikhathi ngingakarikholwa ngiseharari. So bekungisikhathi sokuthi ngibe nabantu 100% besisiba sincane kakhulu ngoba bengisiba labo ngabo-Friday, Saturday or Sunday. So kathesi bekunika isikhathi esiningi ukuthi ngibe sebabi.
Kodwa kathesi nxa ukhankasa kuhamba njani, bayakwamukela abantu?
Ye, bayangamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe. Bengingakhethwanga ngumuntu osemashingo, ngangikhethwe ngabantu bephumula. So kibo kathesi na ku-by-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper u-MP wabo se-reinstated the following day hayi sekublokiwe. So besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye e-parliament even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesisangakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs besiye e-parliament bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho khonokho abangithume khona.
Labo ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu?
Ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade sebenzela ebantwini, angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini. Yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo, kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engithisana labo bonke ngabantu bangobaba. Kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olexperience whatever abanabisele ukubhekana nabo ngoba ngike ngabhekana nabo ngabantu engaso bantu abatsha, abantu engike ngabhekana nabo ku-harmonize. So angibe sabi kangako, akuna nto engiqhisayo ngabo. Khona ngizizwa ngijabulile ngoba umuntu vele ofana beku-competition. Mina ngizibona njengomuntu onothele ukuthi I'm the only female against men of which women kuyinto enkulu kakhulu. Kungumdabu omkhulu kakhulu, ngizizwa ngisiba nesimbi kakhulu nakunjani ngoba ngikhangele sibe kumama ozasifumba labo bafuna ukuthi bahambe laphana esikomuzi.
Ubona ingani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokhuyana ukuthi wesilisa ngenza ngcono?
Hayi, abantu sebekwazi, abantu banazelela ukuthi umama unolesihlelo. Umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba labo ama-MPs angobaba angeke basole bayenza ityabo baza kahle sobuthi osolayo. But mina ngikhe ngibona ngabona kale kule gephu, igephu yikuba kakhulu ebantwini. Mina ngathembisa abantu ukuthi ebuhleni ebunangini izini ebantwaneni ama-youth njengama-youth ngiyazitshintsha ngibe ngumyouth nami ngingene labo. But abaningi bekube kula khona kuyani u-MP abonakale maybe ezinhleni it was the rain ukuthi umbone u-MP emhleni. But mina sengibonakala indawo zonke, yebo bengingeke ngingene yonke indawo ngifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo kube ngamayouth abemale whatever yabo nami bengiseseizokuthi ngibe ngumyouth ngibe nabo sidonse kanye kanye. Bakho abangani baloku nzima khona ngiba-inspirani njengomama ngibatshele ukuthi you can do yikho ukubona ekhumula kathesi amayouth emaningi kakhulu through ukuthi ngesikhathi esiningi ngiba nabo omama ngesikhathi esiningi ngiba nabo bonke nje ngithi ama-stakeholders asephumula ngiba ngisondelelana lawo. So yikho okungenza ngizizwe nje ngisiba nesibindi sokuthi abantu bale-confidence yami. Yebo abangeke bebe yibo bonke, angisondi ukuthi ngizitshele ukuthi bonke abantu bale-confidence yami. Bakhona abanye abalokudawuta but iningi labo they believe in me ngoba ngihlala ngilabo. Angiphumanga even ngesikhathi sokunzima angange ngiphume kibo ngoba ayisibo ababengizitshele.
Yebo kodwa kulohlupho lolu olokuthi abantu abanenge ababhalisela ukuvota kungaba ingxaki yini kumbe bona laba ababhalisa kudala bengenza umehluko.
Ithalenti efulayo khathele abantu abanengi especially amaJo amanengi bebekhangele sibaza abizithuba but ngendlela okwenzakale ngayo ngesikhathi se-COVID ukuthi ngelanga kule evunyelwa ukuthi ithathe amaziva kunzima kibo but banefisa sokuthi ngabe bahamba bayeregista ngoba sikhangelele ukuthi mina ikakhulu ngikhangelele ukuthi one day abanye babo they're going to be zabo ngoba bafuna ukuthi baphakogeni bafuna ukuthi baphakheke sibili kakhulu ekukhankaseni labo but ngendaba zokuthi abavoti kuyaba-letter down ngendaba zokuthi abahamba kuba-letter down
Ye, kahle kahle ongathi yikho kathe sokukhathaza abantu esigabeni lapho oncintisa khona iphumula kuyini okufuna ukulungiswa.
Engibona ngani kufanele ukulungiswa kakhulu ukuthi abantu bafanele bafundiswe ukuthi ukuvota lilungelo labo ngokunje okuqala. Babekwazi i-voter education ayingene igcwele ebantwini. Abantu bazinikele kakhulu into. Abayenzeki u-MP ukhansila obani bayazenzela bona yikho okuzo abantu abasenayo imisindo ezingane ye-voter education but siyabona kakhulu kuma-organization ngoba amaningi asephatheka ukuthi abafundi njalo okulihlupho kakhulu isokoana abaningi abasebenzi bengasebenzi kanjalo abanazihlupha imisebenzi ukuthi balwe beselwa ilungelo la ukuthi bathole balokuthi bathole imisebenzi kuba difficult ngoba already bazikhangena ukuthi ngaze ngithi ngawuthiwa lo msebenzi ngabathupha ngizabulangaawunti ngoba balenkole ngebhetshane mani ngole nebhenki akula muntu oholele ezandleni khathela kunohlupho kakhulu ukuthi abaningi abalamsebenzi obaba abaningi that's because of COVID-19 basibaba bathuthi imisebenzi amakhampani amaningi avali bahlala obaba bengaokuba yithalenti kakhulu esigabeni sesumula kuba yithalenti kakhulu ukuthi ngoba isigaba lesana isigaba esigaba sabantu abadala abaningi bakhangelele ebantwaneni babo ngenxa bekulezi bengasebenzi kuba nzima kibo ukuthi bazizwe bethakathekela nje impilo esiyiphilayo siba inzima impilo esiyiphilayo no wena as u-MP ungazami ngazo zonke indlela but awungeke ukuthi usuthise wonke umuntu ngoba lawo oyabe ukuthola njalo kuuluthi kodwa-ke bengalahli ithemba okusalayo one day thina njengabakhokheli babo we will push ukuthi izikhalazo zabo zizwakale ngoba bayakhalaza siyahambisa phezulu kuzaze kuzwakale ukuthi abantu bakhalela ukuthi ma imisebenzi bazosebenzeli ngoba I think ukuthi uba ngu-MP sowufuze wena esayibe nguwe ofiso obenzela lokhu ngoka kufanele abantu babe ne-spirit of yikho kuzenza kungabengathengwa ngumuntu maso sesikhathini sama-election ngoba umuntu uyabevele ezisebenzela akwanisisa kofi yakhe
ayikhona uthi uvela eHarare kathesi kungabe kungamalungiselelo okhetho yini belihlangene njengebandla
yes sihlangene bathi njengebandla ngoba anti abadala bathi na abantwana besiya emshashweni kuqala kuphayisasa lathi nomongameli wethu advocate Nelson Khanyisa sihlangene esikhekha lathi ukuthi sesiyaqala igeni kugeni yethu kunokunzima esizahlangana labo lobo nalobuyana so thathi besisiyafaka okuthiwa yisikhonkwane sesiqalisa ukukhankasa sesiqalisa ngoba thina njengebandla le-TDC sithi ivukothi sithole ebantwini ngoba sidelele ebantwini so esibuyela ebantwini ngoba sifuna umkhokheli osuka ebantwini asifuna umkhokheli osuka ebantwini kodwa sifuna umkhokheli osuka ebantwini sesinikana amacebo okuthi ivoti siyithola ebantwini njengoba thina siyabantu iphathi entsha esanda kusungulwa amacebo ade sinikana ngokuthi sibuyela ebantwini nganxabe sikhethiwe sihlala ebantwini asihlali phezulu njengenyoni kodwa sihlala ebantwini abayisiwo abasikhethileyo ngoba ithemba labo liyabe lilithi so kufanele sihlale silabo abantu yikho okuzasenza ukuthi nakusasa kumase siyacela ivoti yethu ukuthole umongameli wethu sibuyele back to ebantwini amacebo ade icebo elikhulu ngolokuthi siyekhangela isisa kahle ukuthi abona labo abantu esithi ngama-stakeholders within our constituency asemukela njani njengoba sabukela kibo bayacela ukuthi sicela ukuthi siqedise amatheme njengoba sasirekhodiwe, sicela ukuthi babe lathi sosethi siyabuyela kiphosiyethu, siyebatshela ukuthi hhayi esithendulile sesilitshayile isasa, sela usekelo lwethu.
Yebo, okokugcina ungabatshiyela liphi ilizwi abalandeli bakho?
Abalandeli bami ngingabashiyela ilizwi lokuthi mina njengomkhokheli wabo ababengithumile ukuthi ngiyebakhalazela ePhalamende, ibuye njalo izobatshela ukuthi kuhamba njani. Ngibela bangabi kahle ithemba kimi, bakhontinue bengisapota ngoba bebengisapota kakhulu abantu bethungula. Ngiyayicela njalo ibhoti yabo eyokuthi ngiqedisemu yami, ngiqedise imisebenzi kade siyenzayo sisonke labantu bethungula, ngoba abantu bethungula yibo abangithungileyo.